o eNdebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama-gas tank kurestaurant engabi phansi lapha. Kukade siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikole, sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuye emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini ethisa inhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Sinodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa ese-Agribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eHarare.
Lomlilo obika uqale emadabuka kusa ucathengela ukuba ungabe ubangele izintambo zikagesi kuthi legasi ebigcinwe kwenye yezindlu ezibhekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akula lampahla enelise ukuhlengwa kulomlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaqo uRobert Mugabe lapho ahlangana khona loChinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube lempahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
Nawa ngakhanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 years. Ngimelele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besikubhidlile. Ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeta uqhubeke ethi lumlilo cazelwa ukuba uqale ngo-1 a.m. emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Indaza yaphana lapho kuma 2 a.m. What I was told is the fire started around 1 a.m.
Nafike lapho ngo 2 a.m. izwe ukuba umlilo uqale ngo-1 a.m. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuwumisa sekuvule ungasasizi isitolo sami solesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe yimpahla eningi ngumnumzana Ngonivathe Madara, yena othi isitolo esithileyo besile mpahla yakhe efika amadola zinkulungwane ezine zamadola emelika 4,000 US dollars.
Ngenza okwamaradiyo, ama-TV, ama-solar panels, ama-gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe yimpahla engafika ama-US dollar angaba yi-4,000.
Umadara uqhubeke esithi kunzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungisela abantwana ukuthi baye esikolo.
Abana ne-changeable information because inkonzo kwata lesi kwafoni.
Cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama-gas tank kurestaurant engabi phansi lapha. Kukade siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikole, sisenkingeni.
Amapholisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyati uthi imbangela yokulumatha kwalomlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulat Gwasira utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba nabo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulapho amabhizinisi abafika amakhulu amahlanu 500 abasebenzela kulindawo ebile zitolo ezilithumi kanye lamathebulo omkambo we-flea market angamathumi phosi ayisithupha 57. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abavalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayonale inyanga kazibandlela mhla ka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyonale inyanga kazibandlela.
The school ecosystem is in the intensive care unit and it's practically impossible for schools to.
Ukusebenza kwesikolo singathi kuse intensive care unit, singakhangela akwenzi ukuthi izikolo zivule. Ababalisi abasenelisi ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala isikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo lwe-Basic Education Access Model, BEAM, okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-ATUZ eMathebeleland North, njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho, imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatisha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kwinhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku-total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngo-December iphelile, babe lekhisimusi le-New Year embi okumangalisa ngoba vele bekungela mali. I-1,000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali ukuthi bagade babuyele isikolo. Nalaba abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangkhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona St. Patrick's i-school fees eli-888 per term, sikhwele from 160, so kufuze sitshaya ama-top up ama-728 pounds. Imali yangikhona iyavela nga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi. So kubuya la ma-stationery okufuze besithenge. That day ngangitshaya i-quotation, I think i-quotation yangikhona yafika kubo-400 pounds i-stationery kuphela. Kuzokubuya ama-school uniform futhi kuyabe funeka khona lapho. Hayi, mina njengomzali hayi ukuba retsile angikabi ready ukuthi abantwana beyele esikolo.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni. Kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otsheketsa abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi ucathangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase Battlefield, lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla lezano PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ukuthi lo president uke wayingathi uke wayithinta kwi-conference isisegoromonti. Ungakhela lamaminista sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi, kanti sekuyisigebenga esezijonge ukuphambanisa abantu. Kwabanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzeka ukuthi laba bantu balenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho kuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ningabona abantu bethwele amabhemba, akukhulumi ukuthi endaweni ende uthole amabhemba. Wabona ngathi imayinini outhiwa nxa abantu yothi igolide ofakitshole ihambe lithole amabhemba kulezi sikhathi, kanti namapholisa alinyaza abulawa abantu besekelelwa benjani. Esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethwele ibhemba kumbe duze kwemayini umethe wabonakala, akutshelwa amapholisa ayo bantu babantu. Lo president utsho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakwaba khona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula Sibili Mhlophe. Kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke
endaweni yevova? Ngiyakwazi kakhulu endaweni yevova yeduze kweGwanda, yazi indaba yakhona.
Kuyethusa kanganani khonoko?
Kuyethusa. Anti uyabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gift langathethi kunjenje ngikumayinini kwesikhathi yezomunye umuntu ekwethiseli ukuthi sizalidingela amashurugwi, ubusukumangala ukuthi kathi abantu okuthiwa ngamashurugwi kuyini. Ngokubona kwami nombona ngani uhulumende indaba leyo fanele ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lwendawo. Ngoba sazukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela ayinje ileyo ndawo bane sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi. So ngathi abaturiza abanye abantu upresident ukhulumile wathi phazi ngezinto ziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mme ngisho ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane bangabona labo abantu abahamba ngamakhombi abayizigebe ngabethele amabhemba abakhulunywe babanje bachethele emapholiseni babanje ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka, ngoba endani yekhoromboni inkembu kwabo unanzelela ukuthi kunabanye abafike bachaya bathathela isitofu bavula lomunye umuntu kwaphana omunye wabo walimala kabuhlungu.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilama bhizimusi abo mama labanye. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea-Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli ukunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Africa omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalochacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa esekulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awe Pollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelamantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ngokubona kwami kufudumele ngenkalakatha yento mpele engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha yiyo efunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane, engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakala manje silamaphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZAMPF ekhokhelwa ngumnumzana uNangagwa. Omusho tete wama from umkazi lo le MDC ayokuthiwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa usenza okukamkhabe times two manje singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Lezo kuthi ngalapho uChamisa omutsha omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itiketi angena ngalo ukuthi hhayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokho, kodwa esikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa ngumnumzana uTsvangirai ngoba siyakhumbula uTsvangirai ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume wayezitaradeni bamtshaya naye uChamisa manje bamlimaze e-airport sambona maphilisi nejolikali. Yikho kulokhu kusenzakala manje.
Nanto udaba mnumzana Chabangu, wena ngwe MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisana njani lamanye amabandla asengaphansi kwePollard, kumbe singakhulumisana njani le ZANU-PF ngaphansi kogade lwabo izano izano umnangakwa. So it's not going to be easy, kodwa iyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokho sisafuna iZimbabwe ukuthi iphile. Lamhlanje sile ndubo esinjengokuthi akulamanzi, hathi ukuthi leadership izabe isana isizulu, kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobobani kulendlala. Abantu kathesi sikhuluma kunje balimile, kodwa ke sokuthile izikolo siyavula kathesi, amafizi ahambe elinye ibanga ekungeke uliqambe. So kuyadingakala ke ukuthi leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa, uPresident Thamisa uzazehlisa, uMnangagwa uzazehlisa. Nxa kuyikuthi kumele bangene through polar, nxa kuyikuthi we are going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda bahlale phansi bakhulumisane. Bisa ama-churches, it's not about ama-political parties kuphela elizweni. Kulama-church, kulama-institutions anjengama-vendors, kulama-institutions anjenge-civic society, kulama traditional leaders, bonke laba bantu, kulama students, bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-1 sikhulume ngeZimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngilethemba because ngiyakhulumisana lo president through ama structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane, ukuthi izabe indlela ngayiphi, izabuya ngayiphi indlela, izabe indlela mtobani, izabe ihamba ibiswe ngubani, kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba Mnumzana Ndlovu. Kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo, uthini wena?
Usengezo angazi kumbuko wethu usenkomeni, kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kudliwa le ngcwele kumbe kulwa lo munye umfana okwazi ukuthi ma ufuna ukumthalenta udingisise ukuthi akena uthanga siphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthanga ngenhloko, wozothi uma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani. Kuyephutha khonokho ukuthi njengoba ngishilo ekuqaleni sokusela into esasizenza la izolo, yena le nto elikhalisa manje belifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo after beshayiwe kwabulawa abantu basile epointini when they just gave in and went bakhuluma nezano yasibarecha ke siwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayigcuma ukuthi bafune. Yakungenani i-MDC ka-Modern 25 nayo yangena yayenza khonokho futhi eselifuna ukwenza manje. Kodwa-ke iqinga zisanga ukuthi izano vele ayisho zihle yanegotiata and good faith, so selingena-ke manje nani seka-create i-history ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi i-progress yeZimbabwe ikubeke ibanjwe umsila i-ZANU-P F isithi jayiva caca umsila ngophambili. So I think nje iphakamele i-1 ukuthi as long as into entsha ezoyenza ukuthi izane yethuke izibone ingasekho lapho ebime khona.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethe ecubungula ezombusazo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Tshabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kusukela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Programme isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe, njalo lo hulumende esithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. ukuze sizwe okuningi isimo sendlala elizweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso elikhona ukuthi indlala ibhahlile lonyaka, izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle. Kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho, uma ikhonomi awumanga kahle, kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu, ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni, ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo, kodwa kungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle, kanti abantu bashutheka kakhulu ezindlini lapha emayadini. Kulabantu abahlala emakhotheji, kulabantu abahlala emalokishini amanye ongeke wacabangela, abantu bashutheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu. So umnyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende, ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abeke shure ukuthi abantu bayathola ukudla, abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu. Kungaba lesi ngozi sibili esingenzakala zibangelwa yindlala.
Nxa lapho linika abantu ukudla, selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olo World Food Program?
Okuningi esihlangana lakho ku-ground, abe-World Food Program abasebenza nayo nenhlanganiso ezithile ezishiyetshiyeneyo siyababona beku-ground, abanye sibathola kade esile besenza ama-baseline ukuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje. Kanti leyo thiwa njengenhlanganiso lakho sibhizi thina sizama ukwenza lokho ukuthi ayikubhilda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo, banelise ukuthi baziphilise lawo, balime imbhida benze othile. Imizamo yonke yokusile lohlupho lolokho kuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu, ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sitshintshe, fanele sikulima nezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo. Kanjalo lohulumende la uyazama, kodwa-ke ukuthi idebe kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics, kodwa-ke hhayi akufani lakuliya i-rekhapiki iyo kusase lomgali la abangani bayazama, kodwa kuliya bonto kune-capacity nje abangaba kwezindawo kabakwazi ukuthi benze njani. Kodwa-ke sebelokhu esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngicela uvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha kwemlilo kwesinye isakhiwo eHarare. Amabalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngisithasibaneni isikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kustudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.